soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lamhlanje balokhu bethabile bemazite abongi ngemva kokuphiwa iholo lama allowances abanye bethola inkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 emunye.
Yazi sithe sibona ama message engena emafonini kwangani siyaphuka sahamba emabhenki sibili safica imali ziyareflect badalana izimfizi abantwana lathi siye sithenga igrocery namhla siye sidlile abantwabethu yani uhulumende ngabe lokhu esiqhubeke senzela into ezinhle minyaka yonke lathi sizasebenza siqinile.
Ibandla lezanu-P F lithi lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo ngoba lile nhlelo ezilohlonzi kukanti amabandla aphikisayo alokhu edabuka phakathi.
Bayabona abantu njalo balethemba ukwedlula lokho esibona komunye wethu uMnumzana uThamisa nxa ehamba ekhuluma esakhuluma okwamandlwane kodwa lo eslide na ubaba umekaza ukhuluma okwamampelampela.
Silengxoxo lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo ngamalungiselelo aleli bandla kukhetho.
Abadala bayasela ukuthi hayi thina kwi-MDC sasiphunga ukucatshisa amakhanda ngoba kwakungekho kwakithi njengakathi eselivelile lasibonisa indlela lasikhomba ukuthi hayi okuhle kumele sikwenze yilokhu ngokunjalo bayasithembisa ukuthi bazasisekela.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Izehlakalo zokuchayelwa izikhwama lokunye emalokitshini kobulawayo sokuza banganeno njengoba uhulumende esesungule uhlelo lokuthi amapholisa ayibhodabhode kulezi ndawo emini lebusuku 24 hours a day. Izakhamizi zilakho njalo ukubika izehlakalo ezisolisayo kula amapholisa. Umsakazo we-ZBC uthi siphathamandla samapholisa uMnumzana Marshall Dube uthi ukhuthaza amapholisa ukuthi asebenze gadalala phansi kwalolu hlelo engaphonguzulazula nje engenzi lutho. Uthi iningi lamapholisa elizasebenza kulolu hlelo ngabasebatsha njalo abanye kungenzeka ukuthi beyise ukusebenza ngalolu hlobo. Balokhu bethabe bemanzite abongi ngemva kokuphiwa iholo lama allowances abanye bethola inkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 emunye. Abanye bazibuza ukuthi uhulumende wenze lokho ngokuthanda na kumbe indlela yokudinga amavoti njengoba ukhetho solusondele. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseGwanda.
Udaba lweholo labongi ludaba olusegudwini kwizisebenzi kahulumende ezigoqela ababalisi labo asebevula amehlo bekhangelela ukuthi uhulumende uzawengezelela labo iholo. Abongi bakhalale umsebenzi kunyanga edlulileyo bekhonona ngokuthi uhulumende ubakweleda ezinye izimali okumele baziphiwe lapho besemsebenzini ezibalisa imbadalo abayiphiwa lapho besebenza ebusuku. Kulinyanga abongi bathola imali ezithiyeneyo. Iningi lithole inkulungwane eyodwa yamadola kwathi abanye bethola inkulungwane ezintathu kuthi ama-primary cares wona akhomba ngophakathi ngemva kokuthola inkulungwane ezinhlanu zamadola. Abanye ngabakhala ezimathonsi ngoba bengatholanga lutho. Omunye umongo otholela imali ongathandayo unkanjwa ngebizo uthi wamukele ngenjabulo iholo lakhe.
Ndikubonga nguhulumende ngemali leyathi asifakelana namuhla. Yazi sithe sibona ama message engena emafonini kwangani siyaphuka sahamba emabhenki sibili safica imali ziyareflect namhla sikwanisa ukuthi sibhadale amafizi lezikwerede ezingayenziyo bhadalana izimfizi abantwana lathi sike sithenga igrocery namhla siye sidlile abantwabethu yani uhulumende ngabe lokhu esiqhubeke senzela into ezinhle minyaka yonke lathi sizasebenza siqinile.
ukuhlawula kwabongi lokhu kuza ngesikhathi ungela imali emabhanga njalo uzulu uqhubekela phambili elala phandle kwamabhanga edinga imali. Abacubungula ngenzombusazwe bathi uhulumende utshilwe ngengalo ngabongi njalo kuzamela phathi izisebenzi zakhe zonke okweqanda ngoba ukhetho solusondela. Umnumzana Baluke Moyo uthi inethelo likahulumende leli lilakho ukubhilisa umumo womnotho.
Nika omongikazi imali engaka liphuthe elifanana laloli liyane elenziwa ngomunye uhulumende azanika ama-veterans imali esabekayo. Yena evele ekhala ngokuthi akula mali kuyabulala umnotho welizwe khona lo. Omongikazi bambambe bamtshila ingalo bemtshile ingalo umuma uvele kakuqondanga owezomnotho. Uhulumente abesekhangela ukuthi ukhetho soluseduze mhlawumbe lokhu kuzabe kwengeze izicoco.
Umoyo ugcizelele wathi uhulumende sesenkingeni ngoba zonke izisebenzi zakhe zizafuna iholo labo lengezwe.
Civil service inkulu kakhulu ukuthi unganika ibinzanyana labantu imali uthini ngeningi leli lalolikhonona. Mina ngibona ngani uhulumende kagembulanga kuhle lapha and bonke sebeza ukuthi nasi intuba yokungena seliyilona ngceba zonke imbhedo ezangena ngalo.
Ukubhadalwa kwabongi inkulungwane zamadola lokhu kuza ngesikhathi ababalisi bekhalaza ngeholo labo bethi lincane kakhulu. Ngenyanga edlulileyo uhulumende unikeze odokotela inqwaba yemali ngemva kokuba bekhalale umsebenzi kodwa kwamanje sebekhala izimathonsi odokotela besithi iholo labo liphinde lehliswa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngokusenjalo inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi zithi ziyasola inyathelo likahulumende elokuthembisa ukukhwezela amathitshala iholo lawo lisuka kokulichumi ekhulwini kusiya kuchumi lanhlanu i-10-15% ngoba iholo leli liyabe lilokhu liphansi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Omunye walaba babalisi umnumzana Thembelani Dube uthi bona bakhangelele isilinganiso esithe xaxa hashi okulichumi lanhlanu ekhulwini kuphela.
Mhlaka 14 May 2018 uhulumende ubuyele isilinganiso esingange 15% eyiyo imali afuna ukuyengezela izisebenzi zikahulumende. Thina njengenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union iZineu sikukhuthaza kakhulu ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi vele izisebenzi kade sizihola imali encane. I-15% layiso zibe yilutho xa siqhathanisa lokhu okuholwa ababalisi ikakhulu. Sikhangela ukuthi uhulumende nxa esebuya-ke mhlaka 16 May 2018 sokuzoxoxisana futhi kulezi ngxoxo ze-National Joint Negotiation Council abuye lesilinganiso esithe xaxa esiza kwenza ukuthi ababalisi iholo labo libe lifike ku-poverty bottom line vele bengaphezu kwe-poverty bottom line.
Udube uthi bakhangelele ukukhwezelwa iholo lifike kusilinganiso esenelisa ukuphilisa imuli ese-poverty bottom line.
Lifike ku-poverty bottom line vele bengaphezu kwe-poverty bottom line ngoba kade siholo lababalisi lincane njalo uhulumende sinanzele ukuthi 15% liyabuya lawo kathesi kayisozi yenelisa ukuthi ababalisi bafike ku-poverty bottom line. So sikhuthaza kakhulu ukuthi uhulumende akunanzele ukuthi hola ababalisi lincane njalo sikhanga ukuthi alingezelele ngemali ezafika ku-poverty bottom line kusiya phezulu.
Umbalisi osebenzela enkayi unkosikazi noMathemba Nyoni uthi kasijabulisi isilinganiso esikhulunywa nguhulumende ngoba iholo labo livele lilincane elibenza behluleke ukuphila lokusebenza kahle.
Imali esingezeleleyo incane kakhulu nxa sesikhangela ukuthi abanye bangezelelwe nganani. Lathi besingathaba nxa kuyukuthi imali le abasifakela yona iningi ukuthi lathi siyakwanisa ukuzincedisa kukho konke esabe sifuna ukukwenza ngoba kathesi izinto zonke ezitholakalayo imali ukuthi singezelelwe nge-15% yethu abanye bengezelelwa ngama-percentage amaningi kakhulu. Asiboni kulo ufanani ukuthi sonke sikwazi ukuqhuba umsebenzi ngoba sonke siyafisa ukuthi imali siyingezelelele sibe ibe ningi iminyaka isiminingi sithola imali encane kakhulu
Inhlanganiso zababalisi zithi lokhe besakhulumisana lo hulumende ngoba inani abakhuluma ngalo abavumelani lalo. Iningi lezisebenzi zikahulumende zihola phose amakhulu amabili lengxenye amadola, imali engeneli ukuba umuntu osebenzayo aphile ngenxa yesimo somnotho welizwe omimanzonzo. Abamele ababalisi kunkulumo zeholo bathi uhulumende kumele abahloniphe njalo banakho ukukhalala umsebenzi uma kungaba lokungavumelani kokukhwezwa kweholo uhambelane le-poverty datum line. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu bathi kungenzeka ukuthi uhulumende avimbe ukuthi unkosikazi Grace Mugabe amiswe phambi komthethwandaba kucala aletheswayo elokutshaya lokuhlukuluza intombazana eyisizalwane seSouth Africa ayithola ilamadodana akhe kwenye iwetela kulelo lizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abaningi bathi unkosikazi Mugabe njengoba eyisizalwane seZimbabwe uhulumende ulelingelo lokuthi amviyele ukuthonisiswa ngesivikelo seziphathamandla ezihloniphekayo zikahulumende abayithi diplomatic immunity. Abanye njalo ngabathi unkosikazi Mugabe waphambanisa ngakho ke kumele athonisiswe njengaye wonke umuntu nxa engafunyanwa elecala ajeziswe ngoba kungela muntu ophezulu komthetho. Ingcwethi ezicubungula ezombusazo zithi kumele unkosikazi Mugabe anganikezwa inhlonipho yomuntu oqakathekileyo eZimbabwe ajeziswe ngokuphambanisela untombazana amtshayayo. Esekela lumbono umnumzana Khosa Nkomo, omunye wabakhankasela amalungelo kaZulu, uthe nxa umuntu edale icala kumele ajeziswe njengaye wonke umuntu.
Mina ngendlela engibona ngayo kumele kungabe le transactional politics. Uma yena umama Grace Mugabe alechala kumele egejwe ende ihulumende akufanelanga ibe lesandla. Ngilethemba lokuthi ijudicial system yase South Africa yona ingcono ende izawenza izinto esifaneleyo.
Omunye njalo ocubungela ngezombusazwe umnumzana Thamsanqa Mdlongwa uthi udaba olufana nalolu selungabe luyindlela nje yokuchitha isikhathi ngoba ezikhathini eziningi abasezikhundleni eziphezulu bayavikelana bencedisane ukuvika amacala.
Kufuze sikhale sikhumbule ukuthi amalunga aweSADC kanye konke lonke la-African Union bakhona nje but akunanto abayenzayo, bayaprotectana, bayavikelana njengama-dignitaries. So lingakhangeleli ukuthi kungkhona anything ozaphuma kulanto ezaphuma ngoGrace Mugabe.
Omunye njalo ukhankasela amalungelo kaZulu umnumzana Sikhalazo Maphosa uthi kumele inhlanganiso ezinkulu ezifana labo SADC zingenele endabeni ezinje ngoba kungamelanga kube nomuntu ophezulu komthetho.
Indaba kaGrace Mugabe yindaba enkulu kakhulu yokuthi abantu abaningi kumbe amazwe amaningi abekhanyele ukuthi osadik they will set a precedent kumbe bazafaka umzekeliso ukuthi vele izinto ezinjengalezi zivele zenziwa njani mase zifike ezibangeni ezifikekizo. Nxa kuyikuthi sokuvunyelwene kwakhulunyiswana ukuthi khona kwaphambanisika, abakufake kube sobala ukuthi khona uGrace uhambile wanjani wayaxolisa emulini ka-Angels. The best way yokuthi khona at least justice iyenziwe yikuthi kube sobala kukhanya ukuthi khona iSADC kumbe amazwe e-Africa kawamelanga ukuthi kube labanye abaphezu komthetho kube sekuza labanye abangaphezu komthetho.
Unkosikazi Mugabe wethesa icala lokuhlukuluza lokutshaya isizalwane sakwele South Africa unkosazana Gabriela Angels emveni kokumthola esehoteleni owakulamadodana akhe. Ubika wasebenzisa intambo kagetsi ukutshaya wamtshiya elamanxeba esiphaqeni, owathutshisa ukwahlulelwa kwecala lika Oster Pistorius umgijimi olodumo wakwele South Africa owabulala intombi yakhe. UJerniel nguye njalo odinga ukuba unkosikazi Mugabe abizwe ukuzomela icala lakhe kwele South Africa. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngiuGibson Pepe.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Niyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOADebele.
Ngesikhathi amabandla achiyeneyo kwezombusazwe elungiselela ukhetho oluzayo, ibandla lezanu PF elanqoba kobulawayo kukhetho lokudinga amalunga idale lephalamende kuzihlalo ezithile okwakuqala ngemva kweminyaka eminingi, lithi lilethemba ukuthi lizaphinda njalo ngoba amabandla aphikisayo elokhu ebhidlika. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende.
Amalungelo okhetho asekuqanjileni ahamba ngendlela eyiyo esiyikhangelele ngumampela bethu. So ngathi mina silethemba elokuthi bona sizanqoba and sizanqoba ngenamba leyana sibili ezwayo.
Ye, siyananzelela ukuthi kungena kwenu labanye bakho kobulawayo kwakungokuqala ngemva kwesikhathi eside. Lesi sikhathi libona ingani kuzaba lula na?
Ake kuzaba lula ngoba angabona ukuqala labana abantu bebevotele MDC, elami badla bengalivoteli. Kodwa this time around noma sifakile noma sijonge iminyaka emlutshwane nale emithathu or so, kube le nguquko eziningizi zakileyo abantu abazibonele zona. So mina ngibona abantu abantu sebona abana sasichitha isikhathi sethu, kodwa nabo amajaha lamankazi lasebenzayo ngoba kube le nguquko sibile kukhona ebonakalayo ebambekayo futhi. So ngibona abantu akhona kubana kuzayenza ukuthi bona abantu noma besiyavota abasayi kuvota bekhangela amapati, sebezavota futhi bekhangela imisebenzi yenzwa ngomuntu.
Amalunga la ayiwo azamela izigaba ezitshiyeneyo zelizwe kubandla lezanu PF abekiweyo kathesi, abaningi ngabatsha, abantu abangabijayelanga nje, ubona ingani bangalethela ibandla amavoti na kumbe abantu besebejayelela abana bakuqala?
Well, umuntu lo muntu osomele avuke ame akhankaso okuzwayo especially laba abatsha abangazi ngoba njengoba ngisitsho kathesi abantu sebekhangele sezwe yomuntu kuyezena kulome khona bonanta ukudliwa kwakhe wesikhathi bangela ukuthi na mhlawumbe abantu bebengasukiseki ngokusebenza kwakhe. So lo ohlebuyile omusha sokukuyeke manje bana asukume asebenze ngendlela ephakemeyo enzayeza ukuthi abantu labana bebonte hayi for sure njengozezinto onangosukugeza uzasenzela into ecacayo epheleleyo.
Simbonile njalo umongameli Mnangagwa etshelwa izizalwane zeZimbabwe ekhatha uthi yena uzalungisisa idale lekhabhinethi kungedlula ukhetho. Ekhuluma nje sengani ibandla lezanu PF selinqobile.
Ungabona ungena ekhethweni ungela abayizi confidence ngesikhiwa. Uyami ungakwazi into oyenzayo. Ikubona even la uchamisa ophikisayo la nxama uze kukhuluma vele uhleka sewutshela ukuthi bona uhulumende wethu ngemva kukajulayi uyabesebenzi yimvamo vele omele umuntu ayenze nxa ungena ekhethweni ukuthengisa i-confidence leyo. Ngakho-ke thina kwelethu ibandla lo mongameli wethu akusho confidence nje kuphela, kodwa into esiyibonayo njalo le mizwa esiyizwayo nxa sihamba phakathi kwabantu ukuthi hhayi abantu bangani sebezimisele ukuthi bathi kona no, lake simnike ithuba, simnike iminyaka yakhe emihlanu sike sibone ngoba ngendlela ahamba ngayo abayithi ngesilungu i-trajectory yakhe yindlela sibili engavusa ilizwe lethu leZimbabwe, yindlela engayenza ubona sibe lempila kahle engcono. So bayabona abantu njalo balethemba ukwedlula lokhu esibona komunye wethu umnumzana uChamisa nxa ehamba ekhuluma usakhuluma okwamadlwane kodwa lo slide na ubaba umnikazi ukhuluma okwamampela mpela.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela eParliamente engowebandla leZanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo ibandla lezombusazwe eliphikisayo eleMthwakazi Republic Party lithi selixazulule udaba obeluhlupha esikolo semfundo ephezulu kobulawayo iNtombane High School lapho abantwana abakade bevinjelwa ukubhadalela umhloliso we-ordinary level walonyaka ngoba belokhu belezinye izikweleti abangakazibhadali. Ibandla leli lethule umbiko lisithi selivumelene lomphathisikolo kanye lomsekeli wakhe ukuthi abazali bebhadale ukwenzela ukuthi bengavalelwa phandle kuthi izikweleti zisale zibhadalwa ngokuvunyelwanayo njengoba abantu bengalamali eneleyo. Ibandla leli lithi litshayelwe ucingo ngabazali bekhalaza ukuthi bebaphathise njalo licabangela ukuthi kulezisebenzi zakulesi isikolo ezingasizo zeMathebeleland ezilobandlululo. Ukusenjalo sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe ngamalungiselelo abo okhetho oluzayo. Umnumzana Moyo uqala ngokuchasisa ngemihlangano yabo yamarallies.
Kulandela angu-4 azaba ngemande futhi eCholocho North. Kanti ngemande futhi ngokufana nayo sile marali azaqala eGwanda Central aze ayephela ngolesine. La marali azabe ngu-14. Wonke la marali engikhuluma ngawo eGwanda Central laweCholocho North asekliwe ngamapholisa.
Isake salizwa lisithi lina abantu bawuthanda umbiko wenu ukuthi likhangele kakhulu okwenzakala ezigabeni zabo lokubahluphayo bengakhangela okwenzakala kwezinye izigaba zelizwe. Lokho kunjalo yini?
Kuyajabulisa kakhulu dadewethu indlela abantu abasamukela ngayo emakhaya. Umbuzo omkhulu abasibuza wona izabelo zonke esezihambile bathi kanti nabantu lalivele lingakhi ngoba kusukisela ngo-8 kuzofika namhlanje asikabezwa abantu abakhuluma iqiniso njalo bemela ebekhuluma ngokumela izinto esizihlubu ezibahluphayo. Sinanzelela ukuthi indaba enkulu kakhulu kwelikaMthwakazi ehlupha abantu indaba yokuthathelwa imisebenzi kwayo ugoqela ukuthi ezikolweni amatitshala amaningi afundisa ezikolo kusiya kwi-grade yaphansi kubo-ECD ye-primary school kufundisa abantu bokuza bevela kwezindawo. Abadala bayakhala ngokuthi into leyi kudala siyikhangele isonakala siswele ukuthi ngubani ozasincedisa. Kuye futhi lasezindaweni zemisebenzi ezigoqela emahhofisini kahulumende naku-private sector abadala bathi akula enye i-political party esike yama laphana egcekeni yasimela yaveza ukuthi abasiqilibezelayo ngabantu abavela kwezindawo ikakhulu abavela emashonaland bezosithathela imisebenzi yethu. So ngokunjalo abantu bayasithakazelela kakhulu bathi thina siyithi kuphela abantu abakhuluma ngezinto ezile kusasa labo laba abanye bababona u-MDC bengena ePhalamenti bababona Zanu PF kurala bazange bababone babezwa bakhuluma ngokubalungisela inhlupho zabo. Osokwenze bananzelela ukuthi inhlupho zabo zonke ababhekane lazo zivela khona leHarare siphethwe ngamabandla avela khona leHarare.
Kodwa sesikhuluma ngenani labantu abangalivotela lanxa bethanda umbiko wenu. Labo ke abakhanya bethakazelela kakhulu umnumzana Chamisa lomongameli Mnangagwa okubonakala ingani yibo abaningi, lina lingaphi khona?
Ngiyabonga dadewethu. Abantu akusoqinisa ukuthi bayamthakazelela uChamisa. Kulusizo ukuthi nje emakhaya ababoni okwenzakala kubomabonakude. Ngabona abantu abathanda iqiniso bazibonele uChamisa ewumana ku-BBC Hard Talk ekhuluma izinto ezingamanga. Engikuchoyo ukuthi uyake uyisiwula ungaba ngumuntu othuza thabela ukuthi uChamisa uza kusa emadlebeni aluhlaza. Esikunanzelayo ukuthi uChamisa ngashiyananga layo iZanu PF leyi ebiphethe iqila abantu ngamanga ingalazo izinto ezanceda ngazo abantu ngela kusasa labo. Ngakwenicele uMnangagwa akathakazelelwa ngisho emathebeleleni lasemidlenzi. Abantu bonke jikelele bayakwazi ukuthi uMnangagwa ungomunye wabantu abaphatheka kakhulu kumbhuqazwe weGugurahundi ka-1982-1987 abamkhumbula kakhulu ngenkulumo yakhe ayikhuluma esetuzane lefolo sizaka-4 March 1984 esithi yena abantu bakomthwakazi bemathebeleni bangamahuba bafuna i-DTT ukuze babulaye bephele. ngokunjalo abantu abadlula 55 bavuka besile bebulewe kweyindawo elubhani. So ngokunjalo akusoqinisa ukuthi umnangagwa abantu bayamthakazelela, naye ungomunye nje oziphuphelayo okhuluma izinto ezinyeke zanceda kakhulu abantu bakomthakazi. Bonke bayazifanana nendalo Thamisa, ipolitiki yabo ngiyamanga, ayilandi esizwe sakithi kodwa ayilandi abakibo khona leMpumalanga.
Sokulamabandla amaningi, lizaxhasana yini lamanye amabandla kumbe libona ingani lizathola amavoti amaningi lizimele?
Abantu beMathibeleland bayahlupha ngoba bavota beyiblokhu. Zananzelela ukuthi ngoye 2000 iMDC ingazakali, bayivotela abantu betshengisela ukuthi bona vele kabakazi bavotele iZANU, kabakazi basupporte iZANU PF. Bekungasho ukuthi bayayithanda. Kusukela u-10 June wa last year kuzofika namhlanje, ngabona amarali esesiwenzile ayedlula 120. Abadala bayasitshela ukuthi hayi, thina ku-MDC sasiphonga ukucatshisa amakhanda ngoba kwakungekho kwakithi. Njengakathesi selivelile lasibonisa indlela, lasikhomba ukuthi hayi, okuhle kumele sikwenze yilokhu. Ngokunjalo bayasithembisa ukuthi bazasisekela ngendlela ekhethekileyo. Ngusilandaba thina lokuthi amabandla amangaki, ukuthi kule ZANU kule MDC ezingaki, lawapha amanye amabandla. Thina sikwaziyo ukuthi imeseji esiyithweleyo kathesi yiyo imeseji elempilo kakhulu, ethakazelelwa ngabantu abasezabelweni kakhulu emakhaya, ogogo labokhulu, ngoba yibo abathwele ubunzima, yibo ababona okukhulu kulethwa yigugurawundi ngebandla leZANU PF. Kanti bayatsho futhi ukuthi MDC selokhu yaba khona kumnyaka engu-18 edlulileyo, akulantweni uncedo ebayenzele khona, ogocela ukuthi lama MP wona la kade khona amanye bawacina emzwana bewavotela, sebezowabona kathesi ngoba sefuna ukuthi babuyele futhi ezikhundleni. Elami elokugcina yikuthi ayisizwe sikamthakazi kafike sime sizethembe, siyekele ukuba ngothathekile imota zabo. Laba bantu bayafanana bonke, awukhathalekile nguChamisa, awukhathalekile nguMnangagwa, awukhathalekile nguMainjuru. Abasithatha thina besenze esingathi ngesilungu ngama-second class citizens, ukuthi thina entweni yonke kumele sibe yimsila, bona babe ngamakhanda. Kodwa sinanzelele ukuthi ekubeni ngamakhanda kwabo bonke bayavoqa, kanti ubukhokheli ababuphiwanga. Akuthiya la mazwi ebantwini bakithi ukuthi sisonke sibambene singumthwakazi sizakulungisa obekade konakele.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli weMthwakazi Republic Party, sixoxelaye ekoVulawayo. Zintsha ziyamluma esithi singamaNdebele ukuziphetha ezalamhla. Siqala ngokukhangela ebezikhokhela. Balokhu bethabe bemanzi te abongi ngemva kokuphiwa iholo lama-allowances, abanye bethola ama-$5,000. Ibandla leZANU PF lithile lakho kunqoba kukhetho oluzayo ngoba lile nhlelo ezilohlonzi, kukanti amabandla aphikisayo alokhu edabuka phakathi. Sixoxele umkhokheli weMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, ngamalungiselelo aleli bandla kukhetho. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.